endabeni zethu lamhlanje lilokhu isidube. Umnumzana Sevia Kasukwele owabaleka eZimbabwe ibutho lithatha okwesikhatshana intambo zombuso usebuyele ekhaya. Umthethwendaba weSupreme Court uthetha udaba lwegama le-MDCT elibangwa ngamacele ebandla leli akhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa. Izakhamizi zakoBulawayo zifuna ukuthi amakilinika edolobheni leli avulelwe izigulane emini lebusuku. Omele iZimbabwe kweleBotswana, umnumzana Thomas Mandigora uvula okusemthethweni imidlalo yabantu bokuza laMatswana. Ngambo kutshoni okuzanywa ukwenziwa lilizwe leZimbabwe elifisa ukubuyela kumanyano weCommonwealth. ULadok lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, sixoxa labatsha ngabafisa ukumkhetha kukhetho lokudinga umongameli oluzakwenziwa lonyaka. Okwamanje ukhona na omele abakufunayo? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu elo VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6040 laku 15460 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuWhatsapp lakuFacebook kuVOA Ndebele.